abamakhombi bebevele banikezwa umhlaka 21 Nhlolanja ukuthi baphume baphele phakathi kwedolobho leHarare bengasathwaleli khona loba ukwehlisela khona izihambi. Yikho nje namhlanje bebengangeni besehlisela abantu kajana. Esinye sezihambi esisebenzisa lawo makhombi uMnumzana Mduduzi Masuku ohlala esiTungwiza uthe noma bebefuna ukuthi inkinga ebiletha ngamakhombi iqedwe bebesithi izalungiswa ngendlela ebingasoze idinge ukuthi uZulu engezele indleko yokungena edolobheni njengoba sebehlawuliswa ukugada amabhasi kahulumende.
Ukukhishwa kwamakhombi lokho mbona ngani bekuyinto umuntu wonke ade esiyifuna kodwa esingavumelani lapho ukuthi nje amakhombi lapho esesishiya khona kukhatshana sokubangela ukuthi thina sikhiphe ezinye imali njalo ezokuthi sigade thina esingelazo. So mbona ngani lokho uhulumeni lapho uphambanisile njalo kumele alungisile khonapho ngoba ukubhadela idola mangisuka esitungizwa ngiphinde ngikhiphe enye i-30 cents hayi akwenzi noma ukuthi ngitshone sengihamba ngisuka eCoca-Cola ngingena edolobheni ngomunye umango lo esikuthi njani angesinyisi uhambe ngenyawo.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo e-Crisis Coalition of Zimbabwe uMnumzana Pride Mkhono uthi iningi labantu akhulume labo bathi bazangena ezitaladeni betshengisela ukukhonona kwabo ngokwenziwe nguhulumende.
Abantu abaningi sengikhulume labo lapho eHarare vele bathi sasa bazangena emgwaqweni betshengisele ukuthi bafunda amakhombi alongena etown kwenzela ukuthi bebeseduze lemisebenzi yabo. Siyabona njalo ukuthi ibandla leli lithethwe ngabantu abasuphayo abanganaki ngempilakahle yabantu abafuna ukuzinaka bona bodwa ngoba bona bahamba ngezimota. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende lo kanaki inhlalakahle yabantu nempilakahle yabo. Ngakho kusasa zangena esitaladeni senzele sifuna ukuthi hathi lokhu abakwenzayo akulunganga sala sikufunda.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi beyunivesithi ezinaso uMnumzana Ashley Funye uthe okwenzakale namuhla kutshengisa ukuthi uhulumende lekhansili behluleka ukuhluza inhlelo zabo njalo bebemele baphume lendlela zokulungisa imigwaqo.
I-government bekumele bekwazi ukuthi when it comes to 2018 abantu babe sebekwanise be-owner izimota maybe nga-2-2 or nga-4-4. So the government bekumele iqale ibe le-policy yokukanye yoku-expanda imigwaqo. It's a result of poor governance.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe uTrevor Jaka uthi uhulumende ubephume necebo lokulungisa iHarare kodwa wehluleke ukuhlela kuhle indlela olungaqhutshwa ngayo.
Sokusizakala ukuthi uZulu sikhishiswe ezinye izimali yena evele engenamali. Kodwa kufuze sivume phela ukuthi inkinga le athi sibulethwa ngamakhombi edolobheni leHarare isifuze ilungisiswe. Njalo uhulumende ubezama kodwa wehluleke ngokulungisa udaba lwakhe lolu ngokuxosha amakhombi edolobheni ehluleke.
Ngemva kokunanzela ukuthi abebutho sebebuyiselwe edolobheni emgwaqweni yonke engena edolobheni leHarare, abanye bathi lokhu kakubaphathi kuhle bekhonona ngokusetshenziswa kwabebutho kulolu hlelo njengoba kungekho emthethweni. Uhlelo lolu lokukhipha amakhombi edolobheni leHarare asilula kuqala. Ngomnyaka odluleyo ikhansi yeHarare iye yakuzama kwehlula. Lo nyaka ike yakuzama ngozibandlela incintisana lamapholisa kodwa yehlulekile njalo.
Kunjalo nje kulandela ukukhalaza kwabantu abaningi eHarare, umphathi ntambo wentuthuko yezabelo uMnumzana July Moyo wethule umbiko ovumela amakhombi ukungena phakathi kwedolobho ephosa inyoka ephilayo kukhansili yeHarare ethi yiyo ethethe leli nyathelo engahlelanga kuhle. Uqhubeke ethi uMoyo uhulumende uzahlala phansi namakhansili wonke elizweni labenhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ezimela izakhamizi emizameni yokulungisa lolu daba esithi inyathelo leli kumele lithathwe kuphela. Soke kwaba lokukhulumisana lokucebisana kuqakathekiswa inhlalakuhle kaZulu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.